Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe lelithuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-10 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezisebenzi e-ZCT usisole kakhulu ukubotshwa kwabembi begolide abangamakhulu phose amabili 183 abasebenza emgodini we-Vubajikwe mine eGwanda kade betshengisela.
Asivumelani lakho ukuthi nxa izisebenzi zi-exercise ke ilungelo lazo, kungaba yi-picketing, kungaba ama-demonstrations, bese zibizelwa ke amapholisa.
Ilunga ledalela ePhalamende unkosikazi Jasmine Tofa owebandla le-CCC owatshaywa wephulwa ingalo ngabalandeli bebandla lezanu PFA insiza ngenyanga edluleyo uthi elokhu egqize iplaster.
Satshayo sibaningi, mina ngiyisithunywa sabantu, ummeli wabantu omele akhulumele abantu ePhalamende.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithukuthele ngombiko kahulumende weZimbabwe ukuthi zilungiselele ukwamukela abeZimbabwe abavela kwele South Africa abalama-permit azabe esephele umsebenzi ngonhlangula womnyaka ozayo.
Igameni yeZimbabwe vela kumelanga ngiphawule njengandaba le ngoba iyehlulekile ukugcina abantu ababo sebeze bagcwala amazwe ngamazwe lana eSouth Africa seze bexoshwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU sisole ukubotshwa kwabembi begolide abangamakhulu phose amabili 183 abasebenza emgodini we-Vubajikwe mine eGwanda. Abanye babantu laba babikwa bengabantu makhaza ababotshwe mahlayana ndawonye lezisebenzi lezi besetheswa icala lokudala udlame kulandela ukutshengisela kwamakhosikazi ezisebenzi lezi ngolwesibili esola linkampani ngokungabhadali abanye bawo. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amagqwetha ayo yiwo amele ababotshiweyo mahlayana abangelani lokutshengisela kumbe udlakela olwenzakeleyo. Abantu laba bakhangelelwe ukumiswa imithethwandaba kamanje eGwanda lamuhla. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lonobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Njengenhlanganiso yezisebenzi kasikhangeleli ke ukuthi ukungazwanani ngemva kokungabhadalani kakuhle kufanele bese kungenela ke amapholisa abantu bebotshwe. Sibona kule ndlela ezithize ezingenziwa ukuze udaba lokungazwanani luqede. Asivumelani lakho ukuthi nxa izisebenzi zi-exercise ke ilungelo lazo, kungaba yi-picketing, kungaba ama-demonstration, bese zibizelwa ke amapholisa. Sihlezi sile position enjalo kulesikhathi eside singavumelani lakho lokho. Sizama ukucebisa ama-employers ukuthi bengagijimi babize amapholisa kundaba ezikhangelane lokungazwanani ngendaba yeholo. Okwamanje yikho esikukhangeleyo ukuthi hatshi singabophisane nxa abantu kuyikuthi kababhadalanga, sibiza amapholisa phakathi. Kule kunendlela ezithize esingazenza ukuthi siqedeke indaba yokungazwani ngokungabhadali ngokuthi izisebenzi zile lungelo lokujenisela izisebenzi zile lungelo lokuyida picketing ikakhulu nxa kuyikuthi ke kulomthetho oyaphuliweyo sibona kundaba leyi ke indaba yokuthi ikhampani ke iyehluleka ke ukubhadala iholo okwesikhathi eside
njengenhlanganiso liza kwenzani pho ngalolu daba
okwamanje sisagijima sibone ukuthi ngobani ke ababotshiweyo bangakababotshiweyo liliphi ke icala abalinikwayo ukuze sibone phela ukuthi izisebenzi lezo ziyaphuma ke entolongweni kumbe lapha abafakwe khona bebuyele kuzimuli zabo kumbe babuyele emsebenzini so esikukhangeleyo ukuthi abantu babuyele njalo emsebenzini abantu bebhadalwe izimali zabo yikho kuqakathekileyo ke kithi kakhulu sisazama ukukhulumisana lalabo okufanele bancedise kungaba lugacha ke olukhangele ngendaba zokusebenzelana labor administration ku Minister of Public Service and Social Welfare ukuze sincedisane sonke ke ukuthi kwenziwe njani kungaba lugacha kumbe ele National Employment Council for that sector le mining lawo ama unions ke a organize ku mining sibone ukuthi ke kungaqedwa ngayiphi indlela kungabotshiswananga
ukuhluka luzwa kwezisebenzi eZimbabwe ungathi kubahe okunganani
kubahile ke kakhulu sesikubone iminyaka yedlulileyo izisebenzi nxa kuyikuthi ziyakhonona ngokuthi iholo liphuzile ukubuya iholo alibuyi ngendlela eyiyo
lo ke ngomnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi eZCTU Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi. Ilunga ledalela eParliament njalo ekubandla lesiCC unkosikazi Jasmine Tofa wachaywa ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekhulayo bebandla lezano PF ngenyanga edluleyo. Bekankasela ukhetho lwe by-election uthi amanqeba akhe awakapholi njalo elokhe egqize iplaster engalweni. UDofa uthi odokotela bamfaka insimbi engalweni eyalimalayo ezakhitshwa ngomnyaka ozayo. Bakhona abanye abanengi labo abachaywayo ngesikhathi uDofa echaywa. UDofa utshele Usthandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi abaphathi intambo bakahulumende bakuchaya indiva ukulimala kwakhe aze aye edalele eParliamente ebandijile waze walanyulelwa isikhulumeli salelidale umnumzana Jacob Mudenda.
Ngiyethelileyo ngahamba ePhalamende kwaba kuhlungu kakhulu kimi ngendlela engayamukelwa ngayo sokubuza umbuzo owabuzwa ngu-Honorable uGomese weMtare ebuza ngomthetho weZimbabwe mayelana ne-political violence ebuza uMinister of Home Affairs uKazende Kazembe wathi yena ngamanga into ze-social media veli opposition njalo uGomese wathi hayi kodwa u-Honorable Tofa nawo ukhona khona wabe lokhu ekhuluma esiya phambili eyenza inganinto yokudlala ehlezi phansi kukaminister of justice legal and parliamentary affairs uziyambi ubabona sibili ukuthi bayenza ingani igemu khonapha mna ngizibuhlungu ngiphakathi kwama-plas uspeaker wangibiza wathi ngibuye phambili ngahamba wathi ngisinzi ngalokhu okwenzakalayo omunye MP wangibiza wathi wathi ngicela uzohlala phansi kwami la ngayindlezi phansi kwakhe ngikhangele ukazenibe loziyambi bezikhulumela behlela singabhoda ngaya kibo lapho okuhleli khona amaminista ezanu ngathi ngifika kuye ngifuna ukuthi ngikhulume naye waqalisa ukuthi vele ungazami uyintimideta waqalisa ukunahla izandla lenyawo nani ngathi hayi athi mina lapha ngilande ukuzoxoxa lawo and futhi ngibuya ngokuhloni ngiyakuzwa ukhuluma ngento ze-social media. Ngifuna ukuthi ngikutshengise ukuthi isandla sami leso osibonayo sikamukile lapha kule plate njengoba ubona kule plate. Ngamcaphisela ukuthi iplate le izaphuma after 1 year, kutho ukuthi kayiso-social media. Lesi esinye osibonayo sokudla leso, anti uyabona iplasta le ngikamukile aso-social media. Nangisesibhedlela ngisize ubuhlungu kwakuso-social media. Wasefithi yena hhayi abanginikanga ithuba lokuthi ngiqedise. Wasebizwa-ke ngu-speaker ngangithi bakhulumani, wabuya bamnika ithuba lokuthi akhulume, waphinda njalo ewumani. Ngikhona phana ngisephalamenti, angitshaywanga ngingedwa. Satshaywa sibaningi. Mina ngiyisithunywa sabantu, ngummeli wabantu omele akhulumele abantu ephalamenti. So kutho ukuthi laphana ephalamenti lo hulumende wangikhona, asingeke sathi lo hulumende ngathi siphatha ngendlela enjalo. Abantu bazakhalanga. Ngingacabangela nje ukuthi ukutshaya kwethu laphana satshaywa ngama-hooligans awezani. Sengikhangela le behavior eyamaminista angikhona, kutho ukuthi babebathumile phela.
Amapholisa athini ngokudingisisa kwawo ngalolu daba?
Sabika emapholiseni. Okwakathesi ngithola ifoni yabivela ku-detective inspector owegwanda okuthiwa nguyo osekhangele indaba yethu, kodwa angezwa okunye. Ngingathi even amabizo nalaba aphiwa ngabanye abathi bababonile bayabazi akula ngitho omunye wabo oseke wahanjiswa phambi kwamakhosi ngokwazi kwami.
Umqamba umuntu ongabe wakutshaya nxa umkhangele ungambona ungaba mazi?
Ngambona ngingaba mazi, kodwa njengomuntu ongaveli khona ensiza njalo abantu ababebuyile khona ngale, iningi labo kaso bantu bensiza. Ngokutshelwa kwami okwabulawa khona imota yami, imota ezazikhona ngale zazibhalwe zano PF Mesh West Mesh Central Mesh njani njani, bathatha abanye 1, 2, 3 ababatshengisayo khona ukuthi umuzi we-candidate u-Augustine Gumede unga nokuthi thina sinaphi.
Lo-ke ngonkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledale lephalamende njalo ekubandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithukuthele ngombiko kahulumende weZimbabwe ukuthi uzilungiselele ukwamukela abeZimbabwe abeSouth Africa abaseSouth Africa abalama permit azaphelelwa isikhathi ngonhlangula womnyaka ozayo. UThuso Khumalo intathele izindaba yeStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Unkulumo ethulela bezindaba umphathi indaba ogatsha lezokuthulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwango uthe ababuyela ekhaya laba bazavunyelwa ukungena le mota eyodwa kungelamthelo, bavunyelwe njalo ukungena lempahla zabo zonke mahala abebesebenzisa kule South Africa. Kodwa ke inkulumo le kukhanya ingehlanga kahle kuningi lezalwane zeZimbabwe eseziphile kule South Africa kweminyaka zisebenzisa amaphemithi la. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi kuyethusa ukuthi aya kungela msebenzi lokuhlupheka kugcwele kangaka, uhulumende athi ulungiselele kwamukela abebesebenzela kwele South Africa.
Igovernment yeZimbabwe vele akumelanga iphawule njengandaba le ngoba yehlulekile ukugcina abantu ababo sebeze bagcwala amazwe ngamazwe lana eSouth Africa seze bexoshwa.
Le yinto egcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gregman Mgwebo.
Kusahlutshekwa ekhaya, siyabona abantu balokhu besacrossa imngcwele besiya up and down ngoba i-political situation vele yaseZimbabwe ayikakabise sokuthi kuthiwa abantu bonke la abaphuma bebaleka umnotho bengabuyela kube right.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqawutho Mabhena uthi inkulumo kahulumende le ibajiye bemangele.
Besikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqhubeka ekhulumisana lohulumende weSouth Africa ukuthi avuselelwe la mapermit, kodwa kukhanya usephose uselahle ithawuli. Thina sifisa ukuthi amapermit la avuselelwe.
inkokheli zamabandla ezombusazwe zona sezethule imibono ehlukeneyo. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change wele South Africa, umnumzana Trustin Ndlovu, uthi akulalutho olulungiselwe abantu abasuka kwele South Africa.
Ngibona ngathi iphutha nje ipolitiki nje abazamayo ukuthi bathenge ubuso, bathenge ukuthi babe ngabantu ababukekayo bangabantu abathanda abantu. Iziphathimandla zakithi kumele zifunde ukukhuluma iqiniso, into bangenayo abayibeke nje ukuthi into enje asilayo, bangaqambeli abantu amanga ngokudlala ngempilo yabantu ngempela.
Kodwa-ke esikhulumeni sebandla lezanu PF kwele South Africa, umnumzana Kennedy Mandaza uthi bayabonga kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe usekwenze kwaba lula kakhulu kulabo abaphindela ekhaya.
Our hope is that our statutory instruments will come soon so that those who want to start going home can go. And this is an indication of a listening government that is listening to the plight and concerns that are continuously raised by Zimbabweans in the diaspora.
Iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa isiyakubeka kwacaca ukuthi ikhulumisene leSouth Africa ngodaba lwamaphemithi, kodwa futhi iyalihlonipha ilungelo leSouth Africa lokwenza ekufunayo elizweni layo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi izulu elinileyo selitshaya imigwaqo yaba ngamangobongobo, okutshengisa ukuthi umanisipala kalungisi imigwaqo le ngokuqotho. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uMemory Matsika oyisizalwane seZimbabwe usegwetshelwe ukuhlala ejele leSouth Africa okweminyaka emithathu necala lokuntshontsha imali yomnikelo wesonto yePretoria Seventh Day Adventist Church efika phose isigidi esisodwa 800,000 rands. UMatsika wantshontsha le mali okweminyaka emine. Okwamanje singelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Abalandeli abalaleli bomsakazo weStudio 7, ngingachitha isikhathi igama uThulane Ndlovu enkaya ekondulo usikhubo khubo. Ngithi ngike ngigcizele lokhu okube ngikhulunywa phakathi kukaJoseph Chuma nalobe ngikhuluma enaye. Iqiniso nithembo lizwile-ke khehla lami, lizwile iqiniso babaChuma. Yilo-ke ngilela iqiniso elikhona eliphelele linjeya. Uyakhuluma emasoni, ekhuluma nje ikhuluma ize evala umhlaba, evala thina, kodwa mali kuqeda lapho lisuka lenza udlame and then alibotshwa lenziwani. Kodwa ma kungaba ngomunye nje umuntu webandlela iphikisayo, amajeleni izinto zidlala sezigcwele, yabona. Yinto-ke esingayifuneli ukukhahlameza abantu phansi ngodlame kuzame PF. Please thumani abantu benu kahle, lingabathuma udlame, bathumeni okuhle, libaxwayise ubana lungenziwa lolu dlame. Even en emasoni akho noma yelikhuza esithi nomonye violence, ukhuluma nje into eyize ngoba alikulaleli. So liyamuyangisa, liyangisisizwe, lingaphiki libe sesithi ngamanga ukuthi liyabe lisenza udlame ngoba thina siyabe sibhekile sibuka. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7, linjani? Linjani basakazi bethu? Hayi, sizimamele mpela izindaba, sizimamele. Namhlanje ngizokhuza la abantu, uthole umuntu uzobingelela izihlobo zakhe kustudio 7 lapha sohlele uzobikelelana lapha abantu bazofaka imibono, imibono yakhayo. Ayikho nithuthi umuntu uzobingelela, uthuthi uzobingelela umuntu akibe elayinini khona apulaye elayinini izodlalisela abantu isikhathi. Hayi, kasisebenzi njalo bantu. Lapha sifuna imibono yakhayo, imibono elengqubekela phambili. Ye, hayi khona ukuthi uzobingelela izihlobo zakho, zibonele ma ufuna ubingelela izihlobo zakho. Siyabonga
Studio 7, siyabonga inhlelo ezinhle ezamukelekayo ezingakhethi hlangothi njalo. Inhliziyo esibuhlungu ngabadala bezanu, iqiniso abalivumi ngisho ukuthi abantu babo babenza udlalo kodwa engingalitshela ukugcina indawo ngizolukhutha ugatsha.
Siyabingelela emsakazweni, sibonge kakhulu ngomsebenzi. Umbuzo wami namhlanje sekutheni ojogu sikhala labo sithole labo wonke nje abe emarapi yabo othiwa iZanu PF ngokuthi bathi baphehla udlame kumbe bathi benzana ngazi, kodwa kusemqoka kuthi bathi yini beba-challenge beba-oppose njengoba behama-opposition parties bona ojogu sikhala. So umbuzo wami sekutheni iZanu PF le government yabo yona le Zanu bathi bazamkhipha nini ujogu sikhala ejele labo bonke labo embaqambile ngaphambilini, ngoba ngeke bebafake ejele iminyanga ezinkanga bengabasenkantolo ma bevuma ukuthi bona babusa kahle okungasiyikho lokho kwama-detector esasikubona kusenziwa ngabo yika ukuthi wonke umuntu babephikisa babemcindezela bemfake emajele noma bembulala. So umbuzo usekutheni ikakhulu abantu bezalo bemphendula ukuthi i-opposition kibo ichone ichuthi isitha sokuthi umuntu wakhona kumele umbulale kumbe umbophe izandla lenyawo uphoselwe okhiye olwandle, kumbe bayazi ukuthi uma kuthiwa kule opposition icho ukuthi intando yeningi abantu bakhetha omthandayo. So uma abantu bekhetha opposition bona bedliwa, kumele bethathe umbuso beqhubele i-opposition. So futhi kahle kahle iZanu PF ithi one party state, akula muntu ozobusa ngaphandle kwayo. So kahle kahle abakutshela abantu ukuthi bona bayadetector, akula election, akula opposition. Sibe kwazi bengajoni bekukhohlisa abantu ukuthi bayiZanu PF party kulama opposition, ngoba abafuni ojob sikhala bazozi bafele ejele besazi ukuthi into ababophele nalubala ngoba into ababophela abantu babebuza ukuthi benzani abantu enyatsime lo ntombazana babembulele abantu bezanu namanje basanqashanqasha ngaphandle bengabotshwanga, koze kube nini iZanu icindezela abantu ibadetektha ingabatsheli amaqiniso, koze kube nini? Umbuzo nje kuZanu PF mabengamphendula lapho.
Ya emhlabeni kulabantu abaluyayo kakumangalisi ukubona abantu bele zinto ezinye abahlezi phakathi kwabantu. Sure nawo abantu bezalala lesayize ngaso yabo, sibilisweze ngaso yabo. Umzukulu wakho uthotha umntulele la umenza umfazi. Umzukulu wakho ungashiyi la mntana kilasitibhoni. Umzukulu wakhe akumangalisi ukubona abantu bethenga izinto ezifani, kutsho ukuthi bathengela khona ubuthakathi babo laba. Ngakuthiwa kukudala amakhosi esesekhona lapha nojhakala bomzilikazi, abantu abalala labantwana abancane kangaka, kathi khona ukulala lo mntwana abafazi bebaningi kangaka. Abafazi balinyiwe emhlabeni, umuntu ezelala labantwana abancane nekangakavele ukusithina engondweni yakhe. Eyi, hayi lokhu-ke sisabeka lokhu shema. Hayi buthakathi shema sonto encane. Ha, ngiyabonga, hayi ngiyabonga. Ngicela odoli ke liyikhulume leyi ukuze izinja lezi abathakathi labalala abantwana bekebekelulala labantwana.
Eyi, sanibonani wafowethu Studio 7 wonke omuhle, basakazi bethu abahle, siyanibingelela. Chris Gane fowethu, siyabonga nonke nje. Nginamake ngiphawule kancane nje, mina ngizokuhlungu kakhulu bakithi, ngabafowethu mpela nje abangapha esindebeleni, kakhulukazi abavuma ukusetshenziswa ngamashona bebulala abafowabo ngenxa yokuthi bona bathola lokho abakutholayo, bekhohle ukuthi amashona angeke abacabangela futhi angeke abathanda abasebenzisi. Kube mhlawumbe kuthiwa ayabathanda, ngabe phela siyababona nabo belwela mhlawumbe izikhundla ezinkulu ukuthi bebe ngopresident noma bebe isomething, kodwa bona into esetshenziswa basetshenziswa bangathola izikhundlana ezincane zona lezo ma-central committee. Iyona nje into abayenza kuphela, bese behlukumeza abantu, sebehlukumeza abafowabo, bajikela abafowabo, ngoba phela nabo ngabanye abafowethu abahlukumezayo isikhathi se-ground, bahlukumezeka kakhulu. Kodwa manje sebejikela abafowabo, ngabanye futhi yibo sebefuna abafowabo bebulawa. Futhi mangale ngoba nabefundisi sebeshintshile, nabo sebesebenzela iZanu PF. Bayamangaza mina abafundisi labo ukuthi ngabafundisi abanjani abavuma ukuthengwa ipolitiki. Abafundisi, hayi bafundisi, ake nizibone nizinuka amakhwapha kubo kwenzakala kulaliswe. Manje abafowethu bafela emgodini, kwenzakalani? Kodwa linathi lingabafundisi libhizi likhampenela iZanu PF. Hayi bafowethu bafundisa, ake nizinuka amakhwapha. Indlala yonke leyi, heyi indlala ngiyakusaba yo. Hayi nzima indlala yaseZimbabwe yo. Hayi ngiyabonga mfowethu, angifuni ukuba mude kakhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1202 465 0318. Kwezemelika, impumela yokhetho olwenzwe ngomvulo lwe-midterm esiphumile ikhomba ukuba ibandla lama-Democrats liza kuba lamalunga amalutshwana akudale le-Senate lanxa belokhu bekulokhu kungakayazakali impumela kwezinye izigaba kusalezinye ezintathu ezingakaziswa. Idale le-Senate lilamalunga alikhulu. Ibandla lama-Democrats bese lilamalunga angamachumi amane lasithoba minwembili i-48 kuthi elama-Republicans lona lilangu-49. Kumele ibandla libe lamalunga angu-51 ukuze lenelise ukukhokhela idale le-Senate. Kukhetho lwe-The House ibandla lama-Democrats bese lithole amalunga angu-187, ama-Republicans wona ele-180. Ngiyaxolisa, ama-Republicans wona abele-200. Kumele ibandla libe lamalunga angu-218 ukuze lenelise ukubusa leli dale. Gambe impumela le iyatshengisa na ukuthi ukhetho lukamongameli luzaphuma njani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo ocubungula ezombusazwe.
Usually ama-midterms awareflect okwenzakala ngokhetho lukamongameli. So okuzokwenzakala la mina angiboni kuyinto etshengisa ukuthi ama-Republican, let's say for instance ama-Republican angawina, angiboni kuyinto etshengisa ukuthi ama-Republican upresident wama-Republican ngo-2024 angawina. Kodwa okubaluleke kakhulu ukuthi sinanzelele ukuthi ngubani ozobe rana from both parties, wona ama-Democrats nama-Republican. Singathi ma kurana Trump for ama-Republican, lo Biden for ama-Democrats, sibona ama-Democrats ewina njalo ngoba abantu abaningi umbuso ka-Trump abawuthandanga njengoba sabona ngo-2020 bevota ngobuningi babo ukuthi bamkhiphe ku-Trump e-White House. So u-Trump angachallenge angiboni mina ama-Republican ewina. Even if u-Biden ekunguye represent ama-Democrats or noma kulomunye umuntu ozongena esikhundleni sika-Biden, as long as u-Trump kunguye i-candidate yama-Republican, angiboni mina Republican a winner ngoba abantu abaningi they fear ukuthi democracy is at risk ma ku-Trump engabuyela ngoba sabona okwenzakala ngo-January 6, 2021 u-Trump ezama ukuvimbela ukuthi i-Congress i-certify u-Joe Biden njengo-president. So abantu abaningi bakubona kuyinto eyi-problem leyo ikakhulu ku-democracy. So unless ama-Republican angatshintsha u-candidate wabo and then thina u-Joe Biden into ziqhubeke zingahambi kahle ngomkhonomi, then mhlawumbe singathi ama-Republican angatholi opportunity ukuthi awine ngo-24.
Yena umongameli u-Joe Biden umbona ephumelela na kukhetho lomnyaka ka-2024?
Ya, njengoba ngitshilo ukuthi u-Joe Biden ma kuyukuthi uzochallenjwa ngu-Trump, ngempela ngimbona ewina mina ngoba abantu abaningi u-Trump abamfuni, bayamsola kakhulu ukuthi amapolisi sizakhe ngawukucindezela njalo futhi ungathi alimaza i-democracy. So u-Joe Biden ma kuyukuthi uzokompita lo-Trump, hayi ngempela ngimbona ephumelela ngoba even lawo ama-Democrat ayazi ukuthi u-Joe Biden wakwenza lokhu ngokhetho luka-2020. So angiboni kulento etshintshileyo ukuthi ngokhetho luka-2024 angahluleki ukuthi anqobe u-Trump, kodwa bangamnikeza enye i-candidate efana maybe lo DeSantis lo we-Florida ngoba sizo ngathi lake ufuna ukungena kulolu khetho lukamongameli, then kungaba lobunzima obuthize for ama-Democrats. Kodwa at this point I think njengoba besho ukuthi i-democracy is at risk, u-Trump lama-Republicans amlandelayo bafuna ukubulala i-democracy lapha e-America. So ama-Democrats kumele ame aqine to protect i-democracy ukwenzela ukuthi i-America iqhubeke i-number one country emhlabeni nge-democracy.
Siyabonga mnumzana Dan Moyo ocubungula ezombusazo bekhuluma ke ecingweni elapha kwele Melika edolobheni le-Virginia. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU isisole kakhulu ukubotshwa kwabembi begolide abangama-200 phose amabili 183 abe vubajikwe mine eGwanda. Ilunga ledalela eParliamente unkosikazi Jasmine Tofa webandla leCCC owachaywa wephulwa ingalo ngabalandeli bebandla lezanu PFA insiza ngenyanga edluleyo uthi elokhe egqize iplaster. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Igama lami nguChris Gande, yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.